Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 22 Nhlangula 2022 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Incapacitated ndawo kuti imali ayikwani kuti sikwanzwe kodwa i government iqhubeke phambili ukuthi ayila mali ukuthi isinike thina sifune i dollar ya America ndawo kuti ngiyo imali iyasebenza athisa sikwanzwe ukuhamba emsebenzini kodwa akathesi esibhedlela amali sinisa imali tshwane ndawo kuti abantu abakwanisa ukuhamba
bangena kusuku lwesithathu namhla abazimpila kahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende
Kukatele uti sistabilize economy ufanele uti sikale sidolarize. Sise sitina economy sistabilized production yetu isikhona ama factory sevuliwe imisebenzi sikhona. Sise singakhangela ke uti ukungayenza uti dola letu esizalifaka libe lesisindo esitshengisa uti singasebenza liqhathaniswe lamanye ama currencies omhlaba wonke kuyini.
Abamandla eliphikisayo lesisisi bathi bengangena impusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe eleMelika. Abenhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo ze-O-Level azaphathisa kunhlelo zokufundisa izibotshwa eChikurubi Prison. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezimpila kahle bekhalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende. Abongi abambalwa yibo abenelisayo ukuya emsebenzini ikakhulu osafundela umsebenzi wobulawayo. Ubathobile Masuku usedulela lolu daba.
Abasebenza kungatsha ezithiyeneyo kwezempila kahle ezibhedlela zikahulumende bakhala ngokuthi iholo labo aleneli ukubaphilisa. Ngakho-ke kungcono baholiswe ngedola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi baqhubekela phambili ngokungayi emsebenzini ngoba bengelamali.
Sibona ukuthi i-government sifakele ama-salaries imali yakho kodwa sagcina sayenza ama-meetings layo ukuthi siyitshele ukuthi vele asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini kodwa le ndaba yokuthi si incapacitated ndawo kuti imali yethu ayikwani ukuthi sikwanzwe kodwa i-government iqhubeke phambili ukuthi ayila mali ukuthi isinike thina sifune i-dollar ya America ndawo kuti ngiyo imali iyasebenza kathi siyaqhubeke phambili sithi athisa sikwanzwe ukuhamba emsebenzini siyazama ukuthi sihlangane sihlale phansi ukuthi sikhulume le ndaba leyi kodwa kathesi esibhedlela amali sinisa imali tshwane le ndaba yokuthi abantu abakwanisi ukuhamba i-government ingayekela wenza njalo sigcina sonke singakwanisanga ukuhamba emsebenzi.
Unkosikazi Mongi waMathema, umongi wesinye sezibhedlela kobulawayo, uthi iholo labo lincane kakhulu okwenza behluleke ukunakekela imuli zabo.
Okwenzakalayo kithi kunzima ngoba kathesi nxa sikhangela ukukhwela kwezinto le mali esiyitholayo kunzima ngoba silezimuli. Kunengi okudingakalayo ukugoqela indawo yokuhlala. Isifiso sethu yokuthi uhulumende asizwisise asizwele ngoba uyakwazi ukuthi inflation injani le economy wethu yikho sifuna thina imali ethengayo.
Unkosikazi Langelihle Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo obekwelatshwa esibhedlela esikhulu sempilo, uthi umumo awufice khonalo uyethusa.
Okusesibhedlela kunzima njalo kubuhlungu ngoba esibhedlela nxa ungalaliswanga akudingeki ukuthi uthathe isikhathi eside ulapho. Kodwa okukhona kunzima ngoba udokotela balutshwane elindelwe ngabantu abaningi okuyingozi kithi ngesikhathi lesi se-COVID-19. Isikhathi sesiside abezempilakahle bekhonona ngeholo labo. Uhulumende uyakwazi okokuthi ngabe usekulungisisa abantu bathole abakufunayo.
ngasikhathi sinye abezempila kahle esibhedlela seParirenyatho eHarare balokhe betshengisela kodwa namhlanje bavinjwe amapholisa ukuthi babhode egumeni lesibhedlela. Udokotela Danford Masona, unobhala jikelele wenhlanganiso eZimbabwe Hospital Doctors Association, utshela iStudio 7 ukuthi izikhalazo zabo lokhe zingakaphendulwa. Izisebenzi zezibhedlela ziqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokwala isilinganiso seholo abesifakelwe nguhulumende besithi aseneli ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni. Abezempilakahle bathi bafuna iholo labo libuyiselwe kudola leMelika bethi umumo womnotho awusavumi ukuthi behole idola leZimbabwe eligugudeka isisindo nsuku zonke. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthetho ndaba kamantshi namhla walile ukukhulula umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Dole ngemali yesibambiso sebail isithi ababili laba bayingozi emphakathini. USikala loSithole bangamalunga ephalamende njalo ngabebandla eliphikisayo ele-CCC. Babuthwe ngeviki edluleyo besithiswa icala lokuphehla udlame eNyatsime. Umantshi uthe kumele ababili laba baqhubeke bevalelwe njalo baphindele emthethwandaba plastics ngenyanga ezayo. Amagqwetha abo athi azaphikisa isinqumo lesi edalele High Court. Izakhamizi zelokithi lelobhengula koBulawayo bezithe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagakeza izindlu njalo ababikwa bebangele ukubhubha kukamnumzana Langelihlezonda Dube, umhlali wakuleli dolobho. Umhlangano lo obuholwa lugatsha lomanyano weZimbabwe Christian Alliance olukulondoloza ukuthula olweli local peace committee njalo abanye abaphatheke kuwo ngamapholisa kanye labe-neighborhood watch committee. Uze sizwe okuhlafunwayo kulolu mhlangano usithandekile mhlanga weStudio 7 uqokelwe umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisibanda.
Lomhlangano wanamhlanje ubulungiswe yi-Local Peace Committee lobhengula behlangane lezakhamizi zelobhengula ngaphansi kwebhupra. Ngakho lathi besinxusiwe ukwenzela ukuthi njengabafundisi sibaxhase. Njalo-ke li-Local Peace Committee elobhengula yabunjwa yithi abafundisi ngaphansi kwe-Christian Alliance njalo ngaphansi kwenhlanganiso zamabandla esithi thina i-Church's Convergence on Conflict and Peace. Udabo belukhona bebekhangela abantu isehlakalo esenzakele ukuthi kulabantu kulomuntu osebulewe ngenxa yalabo abantu abalama methods lokuthi njalo abantu bayagqekezelwa ezindlini bayathathelwa impahla izakhamizi esezihlala zethuyile ngenxa yezehlakalo lezi. Bekulamapholisa abe communitizing labe public relations labe chaplaincy ade bekhona labo ukuzochaza lomhlangano njalo bekulembuzo ukuthi amapholisa lezakhamizi bangasebenzelana njani ukuvikela ukuthi kungabi le inye futhi ingozi ezayenzakala besebenzelana nabafundisi lama local peace committees akhona. Ngabe thina sinanzelela ukuqhakatheka kokubunjwa kwama local peace committee ngoba abe sencedisa ukuthi axakulule nxa kule ngxabano njalo akwanise ukuncedisa izakhamizi lamapholisa ukuthi basebenze kakahle bebonke. Bekukhona abantu abaningi kulumhlangano njalo izakhamizi bezikhangele ayikhona ukuthi bezisethe sicala komunye umuntu kodwa bebekhangele ukuthi kambe singathola njani impendulo engasinceda. Sinanzelela ukuthi into ecinisa iba mqoka yule yama-neighborhood watch committee. Thina njenge-Christian Alliance sithe sizancedisa njalo ukuthi bethole izembatho eziyabe zincedisa ukuthi kukhanye ukuthi lo ngwe-neighborhood watch committee kasotsotsi kumbe kasosigebenga. Njalo-ke le ndaba le eyama-suggesting boxes iqakathekile ukuthi kufakwe-ke amabhokisi okuthi umuntu ayephosela imbono nxa kumbe kule tip-off kumbe kulokunye ayephosela khonapho engesabi ukuthi uzabonwa ngabanye abantu. njalo ukukhuthaziwa abantu ukuthi bebe ngabomakhelwane bekwanise ukuthi nxa bebone isehlakalo kumbe umuntu okhane ngani uyawona bakwanise ukugijima bereport abancedisane beyizakhamizi.
Izehlakalo zabantu laba abahlome ngalezi zikhali zamamashets ziningi yini edolobheni lakobulawayo kumbe zimbalo?
Sinanzelela ukuthi imhlangano enje iqhakathekile ukuthi yenzakala ezigabeni zonke, ngoba laba amadzotsa sehambe thela amabhemba kukhangani sebeqhela.
Lowo ngumfundisi uSenesibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, wexoxa icungweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi engakhethwa angene embusweni ngomnyaka ozayo, uhulumende wakhe uzamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika ukuze umnotho uhlaliseke. Umbiko awethulele uZulu enkundleni yeTwitter, umnumzana Chamisa uthe kubalulekile ukuthi ilizwe lisebenzise imali yemelika njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2009, ngoba sekusobala ukuthi idola leZimbabwe alilahlonzi, nanko liqhubeka likukudeka mihla nemihla. Amazwi kaChamisa aza ngesikhathi ababalisi labazempila kahle bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. UChamisa wengeze wathi uhulumente wakhe uzaqeda njalo inkohlakalo yona yathi isibhakile elizweni. Amazwi kaChamisa agcizelelwe lilunga lebandla lakhe njalo engusomabhizimusi uNomzana Abednego Bhebhe.
Inhlupho eziningi esilazo njengamaZimbabweni zisukela ku-corruption esigxile kakhulu ku-government, yaze yachithekela kumakampani azimeleyo, yacina isichithekela lasezimulini. So ngaleso sizathu nxa azange siqade ukuchwala lokhu se-decorruption, kutho ukuthi lizwe kalingeke lalunga ngokuqala lokhu. Okwesibili, ukuxhwala lokhu okusetshenziswa nguhulumende kusukela kanye e-Reserve Bank. E-Reserve Bank uzafuthi ukuthi ukuxhwala kwangkhona kuyikuthi izimali eziphuma e-Reserve Bank zingena e-Reserve Bank kazibekwa, kazikhulunywa ngendlela ukuthi babekwazi abantu ukuthi kwenzakalani. Kulezi mali ezivela ngaphandle kwamazwe zifikele e-Reserve Bank azikhulunywa, azibekwa ngendlela ukuthi zaziwe ngabantu ukuthi zihamba njani. Kulezi mali-ke ezenziwa ngaphansi komhlabathi lazo kazikhulunywa kuhle, kutho ukuthi kulokuxhala okukhulu kakhulu okusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende e-RBC. So kuqakathekile ukuthi-ke kulungisiswe khonoko nxase silo mbuso omutsha. Bese ngibuya-ke ku-full dollarization. Kuqakathekile ukuthi si-stabilize i-economy, kufanele ukuthi siqale si-dollarize. Size sithi nxa i-economy si-stabilized, i-production yethu isikhona, ama-factory sevuliwe, imisebenzi sikhona, sesingakhangela-ke ukuthi okungakho okungayenza ukuthi idola lethu esizalifaka libe lesisindo esitshengisa ukuthi lingasebenza liqathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini, sesikufaka in place, then uhulumende sesebenza ngendlela.
Likhuluma nge-full dollarization yomnotho baba Bhebhe, ukusetshenziswa kwe-dollar leMelika njengemali yeZimbabwe eyinsika. Kodwa siyabona ukuthi umphathi intambo wezimali ubaba uMthuli Ncube uthi kungenziwa lokho kuzawubulala umnotho weZimbabwe uhle uguqe ngamadolo ngitsho lamabhanga avalwe.
Uyakwazi Ntukamili, nxa ungakhumbula kuhle kuhle ngobaba kuthiwa nguMthuli Ncube, uvele yena mbone ngani kule mbuzo emningi ngaye engaphendulekanga. Okwakuqala wasuka lapha ebaleka eZimbabwe, evalelwa ibhenki engumuntu obalekela iZanu PF ukuthi yamhlukuluza. Okwesibili sithe simbona esenxuswa iZanu ukuthi abuye azesebenza kuleli eleZimbabwe onguminista, samuzwa esithi okwakuqala azakwenza ikukhipha i-bond note. Khathesi-ke osokusimangalisa yikuthi usenguye futhi yena lo owabuye sithi ufuna ukukhipha i-bond note, osesithi lona i-bond note yilo eli-right ngoba yilo elizakwenza ukuthi umnotho uthuthuke. Umnotho uthuthuka njani? Ngemali edivaluwa every day. Uzafumana ukuthi abantu laba abanye abathi bangamaprofesa bazakwenza ukuthi abantwa bethu bagcine sebesesaba ukufunda babe ngamaprofesa, ngoba ezinye izinto abazikhulumayo kazimake sense ntungameni.
Unuzala Mpedinko Pepe ngowebandla le-CCC njalo ungusomabhizimusi, weqoqa lo Ntukamenkomo weStudio 7. Untu kamili kutoko njalo, lengu eti kweze noto, unuza na rejisho kwenye oti, ngomumo okona, akulula ukuti, ilizwe libuyele, ekusebenziseni idola lemelika.
I think you want to be so good, Marlowe's, because I told you to let the economy, Gulula, but the Nakanela, when you move a lot of people, as they call it, the exchange is one of the things. I'm a bank here to, in their foreign currency account offshore, they were sitting on money over 7.5 billion. Tells to Larisa, I might get another later locally, onshore, we economy is bad. Yes, the Rabalur would do Larisa. I didn't just think so. Our bank won't get a bone with a capacity over our reserves and our. Well, my soul this season was, I think, the reserve year 1 billion, the year 6 life, even be. So, what's the cool of the dollarizer? There is support the dollarization and go on and wait, I might put it. Other people have put it as a beautiful dollarization. Ulula from a politician, who tatted on a dollarizer, Ulula for Mundi tatted Castiana Masala Matola. Kota matola kuna kona hii. Kota katekile kutistares watu olela matola mwakila marizezi. Kota katekile to support a full dollarized economy. Nikuona lalawa wa patarasa kama US dollar. Nichange yewa shupa katekile wa kutu ya wazo ni change. Kwa hamsa lama pondi wana lawa. Kota katekile kutu nga kutu dollarize. Ima le kutu ni support full dollarization ya economy. Tikea ya fedanga.
Kota vati abe triple C wa 2009 kwenzi wa hii full dollarization. Umnotho wasebenza kuhle ngakho akula lutho olungehlula kathesi ungathini ngalokho
yikho engaphambili ngikhulumile ngathi ngo 2009 amabhanga eZimbabwe wonke ama commercial bank ayehlezi phezwe imali maphandle kwamazwe athi ngama foreign assets ethingathi ngama reserves adlula 7.5 billion bawa unlock ngokudollarize ikubona ama bank dollarization ayinika abantu ama loans ngama US dollar. Kathesi akula bank engakhuluma ukuthi ilama offshore reserves anjalo angasupport a full dollarization. Ikubona amadola asosecretize babo kathesi ngamadola normal avela kuexport ngamadola avela ku diaspora remittance. Akula mntu othi uhlezi phezu kwama reserves anjalo. Utsikhulume ngo 2009. 2009 bekulula ngoba amabhanga ngokwawo adila imali engaphandle kwamazwe eyinye ehlezi ngaphandle kwamazwe. Ikubona bengafuna ama-letters of credit bebebhadala nje.
Njengoba uyatsho shoko ukuthi i-dollarization ingaba nzima, kuyini okungaba lula? Ikusebenzisa i-rand kumbe kuyini kahle kahle?
Iqiniso elikhona yingaba lula ukuthi senze ukuthi i-social contract ilebhala ihlale phansi kubhizimusi behlale phansi lohulumeni. Bevumelane ukuthi ayi-social contract, bevumelane ukuthi ama-private amalapha for inyanga ezingu-6 ezilandelayo zihamba. So kinde suwe unabo sivumelane ukuthi indlovu phakathi kwendlela yi-exchange rate. Asivumelane ukuthi idollar livela lilaphawa. Awuyangisi ukuthi idollar trees 1 to 2,000 against the American dollar.
Umnumzana Reggie Shoko, yingcweti kwezenotho bexoxa lo ntungameli nkomo weStudio 7. Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ikakhulu inkinga ababhekane lazo emazweni anjenge kwele South Africa. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanganiso Nzuza Mahlangu osebenza kwele South Africa.
Siye kuli ngo 2004.
Ye, wasusenzani ufika khonapho? Kwaba nzima kangalani ufika khonapho lalamhlanje?
Ufika kwa Megoli, ngiyabenqamamanga nqanzi sithi kwafika kwaba nzima eGoli. Sithi ngafika eGoli kumfo wethu, vele ngathi ngisuke ekhale, kwakusele connection lomsebenzi owamele ngifike ngowenza lapha eSouth Africa.
Singathi vele kwakususenzani babo kwini? Ye, wasusenzani khonapho?
So ngafika lapha eSouth Africa bangamukela kahle, ngafika kanje, hayi ngahlala lo mfo wethu kahle, ayazanga wale problem. Kuze kube manje ngathi wasengihambisa emsebenzini lapho wayengitholele khona umsebenzi. Ngafika khulisana labelungu, abelungu bathi hayi wena ula experience, ungena experience kanjalo, hayi ngona siqalise watch isitsha leyo muso. Ngathi hayi akula problem, mina into engilandile eGoli yizosebenza.
Yes,
ngaqala ke ukusebenza ke watch isitsha la e-restaurant endaweni yokudlela.
Ye, kwakunjani ukusebenza endaweni yokudlela wena kubona kwakho?
Ah, ukusebenza endaweni yokudlela hayi yimi azange abanzima kakhulu ngoba mawuseza and mawuseza restaurant very mosti bande bane abathola abantu basekhaya ngikabuhlangene nje la South African but most kwa abantu basekhaya ukufundisa umsebenzi sebenza hayi ngafunda umsebenzi ngwatsha ngwatshitsha almost 1 year ngwatshitsha emuva then the other year basebengisusa lapho bamfaka kwa department then second year futhi bangisusa kwa department le bangisa kwa department the other year futhi ngasuka futhi sengiya kwa department uthenge i department le engangiyo ngansebhala lapho sengisebenza lesusha umlungu wathi hayi amelanga ukuthi ufanele ngabe lapha ngendlela ohlanipheka khona hayi ngicabanga ukwenza induna mina ngicabanga ukwenza induna wathi hayi ngizakufundisa akusethanga sikhathi futhi lakho ukufunda kwangkhona already umuntu evela esuke eZimbabwe eZimbabwe kasigudu ngoba besenza ama course navele ngangisuke ngenzile i course le yama computer so ngangigudu vele in teams for ama computer so uthethe ngifaka lapha na vele yimaza kwangabale le problem hayi ngafunda ngasebenza kuze kube manje lokho embambele lokho ngisebenza.
Yeah, so umanager kumbe sibeke sithini?
Yeah, hayi okwamanje ngimanager lasebenza khona, i-general manager.
Yeah, kunjani ukusebenza khonapho nxa sesikhangela lokwenzakala kule South Africa?
Ukusebenza khona bekumnandi. Kodwa kusikhathi akukho mnandi ngoba lapha mawusebenza egoli akufani lasekhaya ukuthi mawusebenza yakho Friday, Monday to Friday, hayi. Ngiyasebenza nge-Saturday, Sunday, ngiyavuka ngi-off ngizohlalela. Lapha egoli akufani lasekhaya ukuthi Saturday lawa Saturday ikho ama-days abelungu abakudinga khona so yi-difference enkulu kakhulu so uyakuzitshela ukuthi Saturday kumele ngihambe ngoba igoli kumnandi kuyazimnandi kuphela so uyakuzitshela kanjalo kodwa lapho egoli yakufunakala emsebenzini so yibuhlukana kwangkhona ukuthi lapho uthola i-off during the week.
Ye kodwa kuyasebenzeka yini njengoba kule operation Dudula kumbe libhekana nobunzima?
Ubunzima sibhekane labo for sure asifuni khama amanga ngoba indawo lezi zokudlela vele most isiphethe yithi abantu basekhaya la insebenza khona lokhu besakhona abantu besekhaya ingaba yibankoda abayishisa ukukhomba ukuthi abala maphepha and under pressure these days vele hayi akusekho mnandi njengakudala manje sokulephoibe ngoba isisebenza ucabanga ukuthi uzabona abantu sebetoyitoya phandle or abantu sebegida phandle ngoba kwenye kwenye iday bake babuya batoyitoya phandle lucky ungamula wayikhona waphuma wakhulisana lawo basuka badlula bahamba so okwamanje hayi akusekho mnandi vele mawusebenza yakuzitshela ukuthi sengisebenzela nje ukuthi ngivuke ngiphila ngithole okokudla nokuthi abantwana bevuke bese esikolweni ngoba most esebenza labo ngabantu abalengane zabo ezilapha ezifundayo so babesebenzela ukuthi ingane zabo zivuke zithole uhamba kodwa khona iqinisweni hayi akusekho mnandi njengakuqalile odudula abahlupha lawa these days vele ingxoxo siyidudula kukhona nxawani kula besebenza libazele ngiva kuphi today baye kuphi so akusekho mnandi njengakudala.
Ye phosela ukugcina baba.
Hayi ngokutsho babuduke ukuthi hayi khona ayisoke sibambelele izwi ukuthi icoach namhlanje yilaba kuze bazokhuluma ngendaba yama yaba permits ngoba iningi lawa laba ama laba ntisozo lawa laba sinza ama permits futhi ama permits abazo expire endlini bawarithi indaba kwazi ukuthola la manje abathola abathola akulomuntu sokwazama vele bazitshela ukuthi hayi angeke bathole so inkinga lomsebenzi lokuphela ngoba already kulabo abantu esiba trainayo okuthiwa mele be replace laba abantu each and every month kula bantu basekhaya kumele abathiyayo umsebenzi abamiswayo ukuthi utshela ukuthi wena yekela umsebenzi amasekha akho asegovalile so impilo inzima kakhulu siyathemba ukuthi leso plat uNkulunkulu uzasihawukele simbaze kuvuke right lathi sesibuyele ekhaya sike sithole umsebenzi sithole njengabanye abantwana singela pressure ngesilayo njengamanje hayi mangesile pressure akukho mnandi ukuhlala emazweni babuduze akukho mnandi kunzima kakhulu into engayitshela abantu njengamanje ukuthi hayi we pray ukuthi one day izinto zilunge ekhaya lathi sivuke sibuyele ekhaya yinto esiloyiswa ngabantu most of the time abantu sebephrefere ukuthi esh ngabe sezinkwadwa ngabe senzani ngabe asikeza suku kuwona so uwishi lathi ukuthi sibuyele eZimbabwe sihlala lathi ekhaya.
Lo ngumnumzana Nhlanganiso Nzuza Mahlangu odabuka eZimbabwe osebenza kule South Africa sixoxe laye eseJohannesburg. Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku asetshenziswa ezifundweni ama-textbooks ezifundo ze-ordinary level ukuze zisetshenziswe e-Chikurubi Maximum Prison lapho umkhokheli we-Arthuza avalelwe khona njalo siqale inhlelo zokufundisa ezinye izibotshwa. UMavis Gama usedulela lolu daba.
Lokhu kuphuma kusicelo esilotshwe ngokhokhela uhlangothi olubona ngezemfundo ku-Arthuza umnumzana Gerald Tavengwa ulandisa kabanzi ngalesi sicelo sabo.
This is coming from the background where Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe president Obed Masaraure was arrested for trumped up murder charges. So there's a research department liaising with the national president. We decided that we needed to revive schools at Shikurubi maximum prison.
Lokhu kuza ngemva kokubotshwa komkhokeli we-Athuze esetheswa icala elingaqedakaliyo. Kungakho njengohlangothi kanye layomkhokeli wethu sikubona kufanele ukuba sivuselele izikolo khona eChikurubi maximum prison.
Utabengwa uqhubekethi abaceli ncedo lwengwalo kuphela.
Textbooks are needed. Any teaching resource material is greatly appreciated. Syllabi is appreciated for all subjects, ordinary level subjects. We appreciate the help that you get from the Zimbabwean populace.
Ingwalo ziyafunakala la iloba yiphi impahla esetshenziswa kuzokufundisa izifundo zonke nje zesibanga se-ordinary level. Siyalubonga lolu sizo esizaluthola luvelela kuZulu.
Umnumzana Tafazwa Jigandiwa, intatheli zindaba esebenza izimele, uthi kuyancomeka okwenziwa ngabe R2s loMasaraure ukufuna ukuvuselela ezemfundo eChikurubi maximum prison.
Kuyinto enje nxa ifuna ukufundisa abantu bona ngale nje. Akabafundisi, ayisiwo wonke umuntu ongafuni ukufunda. Lalaba basentolongweni kona ngale bafuna ukufunda ngoba labo lilungele labo. Baya bekhangelela ukuthi lelo lungelo yenzwe ngendlela. Siyamkhuthaza kule nto asefuna ukuthi ayiqalise khona ngayo entolongweni.
Umnumzana Nkosi Nathi Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Okwenziwa ngobaba uMasaraure kuyancomeka kakhulu ukuthi ngapha ebotshiwe esejele eChikurubi athathe lelo thuba enze lento ayijwayeleyo njalo ayithandayo oyokufundisa. Efundisa izibotshwa njalo ebona ukuthi angawesti lelo thuba ukuthi ehlale nje emelele ukuthi kumbe azaphume. Hayi, kuhle kakhulu. Kufuneka nje lathi njengabazali sizame lokho esikwanisayo, simncedise kumbe ngamabhuku loba whatever akufunayo.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla enhlangothini ezigoqela olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS kanye labogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary ukuzwa imbono yabo phezu kwalolu daba lokuvuselelwa kohlangothi lwezemfundo eChikurubi maximum prison, ngoba incingo zabo bezingasatshelwa kanye lemibiko ethunyelwe enkundleni eye-WhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Singazehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezigokela namhlanje. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende. Abebandla eliphikisayo LCCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe idola leMelika. Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo the ordinary level azaphathisa kuhlelo lokufundisa izibotshwa eChikurubi maximum prison. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesanga ngenjabulo ngumthembo osithembayo ogibs tubeng city asidibaneni wapha 6 ekuseni. Tilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.